So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebheju likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurawundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabantu laba.
Almost 40 years after incident le belokube ngakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani.
Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofitha uTB Joshua.
Kumele sifunde sikwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lijilatshe ukuthi insuku zaye wonke ozelwe ngowesifazana zibaliwe.
Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwaqala ngenyanga kaNhlolanja liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni.
Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu baza bamadolo nzima bahambe nzima ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efanele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yebheju likaZulu iqhubeke yenza umcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurawundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabo. Ilitshe leli lalibekwe ngeviki edluleyo lapho ukwathunjwa khona abantu abalitshumi lambili andubana babulawe ngamasotsha eGugurawundi. Ekupheleni kwenyanga edluleyo kwantshontshwa elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu abangamatshumi amabili lambili abatshiselwa endlini ngamasotsha eGugurawundi eBhalagwe. Emcimbini wayizolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezibalisa izihlobo zalabo aba bulawayo lenkokheli zomphakathi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite uMnumzana Zenzele Ndebele obesemcimbini lo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani lombuthano.
Emcimbini lo okade usesilobela kukhunjulwa labo abayi 11 abaqatsha ngesikhathi seGugurawundi ngo-1985. Bekulabantu nje abalihlekana ngenxa yezinto zeCovid lezi, ikakhulu bekule muli ezakhonapho ezalahlekelwa izihlobo, abantwana abafelwakazi nabafowabo balabo balahlekayo. Ubaba uMotsi nguye okade engumfundisi lapho unike ilizwi. Izakhamizi ngathi imuli zakhona lazo lasezinika ithuba zokuthi bekhulume ukuthi kwahamba njani nokuthi bazwa njani almost 40 years after incident le belokube ngakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani. Abaningi abakhulumile lapho bebekhala nje ngokuthi bona abakufunayo ukuthi bangathola ama thambo ezihlobo zabo kumbila bazi lapho izihlobo zabo ezalahlelwa khona ukwenzela ukuthi labo bephosa ilitshe. Ngokunjalo hayi ngathi umdlalo umbe yithi asubonga somdlalo yithi kona umkhuleko lo umbe isikhumbuzo lesi sihambe kahle kakhulu, akula nje inyisho into ephambanisileyo loba nje sikwazi ukuthi ilitshe lelo kade kumele livulwe bese litshontshiwe, kodwa konke kuhambe ngendlela kade kumele kuhambe ngayo.
Zona izakhamizi zithini ngokutshontshwa kwelitshe leli?
Izakhamizi ngathi zidane kakhulu ngoba abakhulumileyo bebesithi bona sebeleminyaka phosiyon eyi-40 bengelaso isikhumbuzo leso, bengazange bahlala imfa, bakhalela labo abacatshayo. Bekulithuba labo elakuqala namuhla ukuthi behlale njengemuli zonke ezalahlekelwayo bekhulume ngendaba leyo. Kibo indawo le ekafakwa ngumenti plaki le bekuzaba isikhumbuzo lapho kade bezafika khona bekhala nxa becabanga imuli zabo, befike labo bebale ukuthi akwakulobani lobani. Kodwa-ke akusenzakalanga ngoba asuke-ke safika zantshontsha iplakhi le. Bakhuluma njalo ngokuthi khona nxa uhulumende weZimbabwe engayisuye owantshontsha laba abalahlekelayo kwezinziwa kuyini ukuthi khona isikhumbuzo leso sitshontshwe, ngoba bathi bona ukutshontshwa kwesikhumbuzo lesi kuyatshengisela ukuthi kulokwenza lo hulumende weZimbabwe ongafuniyo ukuthi into le ikhulunywe. Yikho ebuyile umbe ethuma abantu ebusuku ukuthi bezontshontsha i-memorial plaque le. Bakhulume njalo abanye izikhulume ukuthi khona yebayezwa kukhulunywa ngene national reconciliation ukuthi abantu bexole kodwa abantu bazaxola njani into ezinje zilokho senzakala bazaxola njani ababonelayo bengazanga babuya baxolisa omunye esinye isikhulu Mr. Khona sona sizaxola nqa labo abenze okubi labo abantshontsha izihlobo zabo bengaphenduka bebatshela ukuthi bona izihlobo zabo bazisa ngapi
bebe baningi nabantu abahambileyo njalo kade bekhuluma ngobani amagama abo njalo lokuthi izihlobo zalabo ababulawayo khonapho kade bekhunjulwa bezikhona na nxa kade sikhona ungasitshela ukuthi bezisithi
abantu bebaningi phosa ama 30 something ukusiya kubo 45 khonale but njengoba ngitshela ukuthi khona uhlupho kade lukhona lapha these days kule COVID eZimbabwe i-maximum number abantu engabakhona emcimbini ngabantu abayi 50 so lalabo kade be-organizer belungiselwe lihlelo lo bakube kusobala ukuthi abantu abazafika lapha abamelanga bebe yi 50 ngoba besazi ukuthi mhlawumbe uhulumende angabakhangela esebezama ukuthola excuse yokumisa umcimbi lo ngokuthi abantu bebaningi manje Mrs. Khumbuzo lesesithi sebeqise inani labantu elivunyelwayo emhlanganweni abantu kade bebuyile lapha bebekhona abantu bebhejuli kaZulu ofuzwayo uGifford bebekhona njalo umfundisi ngikhulume ngomfundisi uMotsi ubekhona uF Ncube layo ukhangela lezenze izinto ezamalungelo abantu bebekhona njalo ngathi ama imuli eziningi mhlawumbe out of four abantu bonke laba bebekukhona nxa maybe imuli ezimbili bezintathu ekade zingekho but abaningi bakhona bezimuli lezi abantu abacatshayo bebekhona emcimbini lo
umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Amakholwa esiKristu awezwekazi leAfrika nezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa izimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua wakwele Nigeria. UJoshua wayesazakala ngokuthandazela abagulayo labafuna izibusiso bevela emazweni atshiyeneyo ukubalisa leZimbabwe khonale esontweni yakhe yesynagogue Church of All Nations kwele Nigeria. UJoshua ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57. Ubezenelisa iminyaka engamachumi lasificaminimbili ngomgqibelo ozayo. Sixoxe lomfundisi Angleston Sibanda ngalolu daba.
Silusizi kakhulu lathi sikhala lemuli eyako Joshua sikhala lebandla lesikoan lesynagogue Church of All Nations labo bonke nje abantu abathintakale ngale sisehlakalo ikakhulu izizalwane zaseNigeria lapho okade esebenza khona labantu bonke nje jike emhlabeni wonke jikelele ekade bethintana akade umsebenzi ka prophet uTB Joshua okade ubathinta
manje njengamakholwa lina lithini ngemfa kamprofita kuyini esingakufunda ngempilo yakhe lembali yakhe
engakutsho nje ukuthi kumele sifunde sibe kwazi ukuthi vele iBhayibheli lo lilo lijilacha ukuthi insuku zaye wonke ozelwe ngwesifazana zibaliwe akula ukuthi ungubani ukufa kukhona ukufa kuyasifica kungazani nje umuntu nxa sokusiza uyezwa uyabakwazi uyiqitha ibambile yakhe indima umnumzana ubaba umphupho umprofeti uTB Joshua ulibambile lakhe ichaza uyiqedile yakhe indima ugijima okuhle usebenze kuhle kakhulu sibe sibona nje silandele impilo yakhe ngumuntu othanda abantu okuyisifundo esinkulu kakhulu mele sizifunde ukuthanda abantu ukuzehlisa kanti njalo lokuqhubeka nje odedication esingathi dedication ukuzimisela kokusebenzela uNkulunkulu so usifundise lezi zifundo ke uTB Joshua kalale ngokuthula mlindele umqhele wakhe ozayo phiwa inkosi uJesu
lo ke ngumfundisi Angleston Sibanda ubeqoxa icingweni le studio 7 ekwobulawayo Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu uhlelo lokuhlaba abantu lwaqala ngenyanga kaNhlolanja. Liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni. Sekuzinyanga ezifika phose ezine lokhu lwaqala loluhlelo kodwa amanani akhona awajabulisi. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula ingxenye yesigidi 687,321 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Khona kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million elizweni. Lolu gatsha luthi kulomuntu oyedwa wesigaba se-Midlands obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kulabantu bangamachumi amabili lanye 21 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Abayahlatshwa basesebalutshwane kakhulu kulalokhu akade befanele ukuthi ngabe sebeyikho khona ngalesi sikhathi. Abakukhuthalelanga abantu ngendlela okade kukhangelelwe ngayo. Okubanga lokho yikuthi uhulumende akakhuthalanga yena ukukhuthaza abantu aveze kahle kamhlophe ukuthi kungani befanele abantu bayahlatshwa, usizo lwakhona ungakanani, kanti ingozi yokungahlatshwa inkulu okungakanani. Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu bazaba madolo nzima bahambe nzima ukugcina kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ngaleli nani elihlatshwayo namhlanje kasoze uhulumende akwenelise lokhu athi herd immunity, athi yena kusiyaphela umnyaka kumele abe sehlaba abantu abangu 10 million. Akusoze kwenzeke lokho ngaphandle kube le ndlela ezibanzi azenzayo zokuthola amajekiseni amaningi zokukhuthaza abantu bayehlatshwa, akhankase ngobubanzi kuhlatshwa abantu abaningi. Yiyo yodwa indlela ukuthi kwenzeke khona lokho.
Bona abafuna ukuyahlatshwa bakhanya yini ukuthi belokhu bemadolo nzima kumbe kungani sekungconywana, ngoba siyabona ukubana inani eselihlatshiwe singani liphansi kakhulu nxa kukhangelwe ukubana ilizwe leZimbabwe lelabantu abangafika bona 15 million.
Igciwane lecorona lisesekhona eZimbabwe, lisesekhona umhlaba wonke, nxa liseChina, nxa liseBrazil, nxa liseIndia, loba lingaphe emhlabeni kuyafana lokuthi likhona eZimbabwe ngokuba kungasa se fikile liyamemetheka ligcwale yonke indawo. Kanti ke lisesekhona futhi khona eZimbabwe, ngakho abantu kumele bazivikele, baqhubeke bethatha amanyathelo okuzivikela bangathi bona seledlule. Kanti ke njalo siyabona amajekiseni alokhe shoda, kawandanga ngendlela efaneleyo, kakafinyelele emakhaya kuzo zonke lezi ndawo, kakafinyelele kuzo zonke indawo zedolobheni. Ngakho ke lapho kule nkinga khona, igciwane likhona kanti amajekiseni ashoda. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge amajekiseni ande kakhulu, akhuthaze abantu bahlatshwe ngobubanzi bazivikele bangazi bathi bona igciwane kalisekho, likhona nxa lisesemhlabeni, likhona, likhona laseZimbabwe, abantu basengafa abazivikele ngendlela efaneleyo.
Wona umkhuhlane lo siyabona ungani nxa sikhangele amanombolo ungani usuphansi kakhulu. Kungabe kuyikuthi abantu ababalwa kahle na, kumbe vele awukho umkhuhlane lo elizweni njengalokho okutshengiswa ngamanani?
Yebo, kambe inombolo zibonakala seziphansi kodwa ziningi izinto ezingaveza inombolo ziphansi. Okunye okubalelwa lokho kuyukuthi abantu kabathestwa ngendlela ebanzi kakhulu, kungenzeka njalo amanani abantu ayafihlwa ndlela thile. Kanti okukhulu okufanele abantu bakwazi ikuthi ukuba ukubonakala kwamanani aphansi akusho ukuthi ukufa kakusekho, ngokuba kakudingi ukuthi kufa abantu abaningi ukuze lawe ufe. Usengafa uwedwa, kuyabe kufelwe izingane zakho, kufelwe thina njengezihlobo zakho, kufelwe thina njengecommunity, kufelwe thina njengabantu belizwe leZimbabwe, labantu Africa, lo muntu nje wonke emhlabeni kumele aphile. Ngakho ke amanyathelo kumele siwathathe ukuzivikela, singabe sikhawunta abantu, sikhangela abantu, sibala abantu esithi bafile kumbe bayaphila. Igciwane lisesekhona lisabulala abantu, abantu abazivikele ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see me? Did you see me?
Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi eMozambique lizavuselela isivumelwano leZimbabwe eMozambique Joint Commission. Lokhu kulandela ukuvakatshela elizweni ngomgqibelo okwenziwe ngumongameli weMozambique uMnumzana Filipe Nyusi. UNyusi lomongameli Emmerson Mnangagwa babikwa bephethe indaba ezimbalwa, kodwa udaba olumqoka bekungelwabahlamuki besiMuslim asebehlasele ilizwe leMozambique. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usezavula izibhedlela ezelapha asebekhulile kuphela. Leli phephandaba lithi isibhedlela sakuqala sizavulwa kusemthethweni ngolwesihlanu lugatsha lweNASA. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi bomsakazo wesikhombisa khona ngapho ngaseMelika. Ye, ngiyasola, ngibingelela kakhulu lonke, ngisola abantu bakithi bomthakazi, ngisithi hawu bantu bakithi lahlaba umkhosi ungathi livalelwe, kanti zingqondo zenu nje ezingachombulukiyo. Kazichombuluke ingqondo zenu, liphume egcekeni libe sobala, liyisizwe esilohlonzi, isizwe esihloniphekayo endulo. Namhlanje seliphonguba yimpahla nje ngenxa yokuhlala lihlaba umkhosi libuyele emuva. Kwafiwa kubuhlungu, kodwa akulalo yedwa ozavuka, akulalo yedwa ozakulungisa. Laba bantu ababusa ikakhulu yena lo nguyobamba izintambo, uyo wayebulala abantu hatshi umgabe kuze kube namhla. So ke nxa likhuluma lisenzani, lisenzani, libo ngumsindo kuphela. Njengobane sithi ukutititisi nxa ikhonkotha indlovu, ivele indlovu ayithalazi, iyazidlela nje ikhohliwe, kumbe iyoni yone. Bona otitisi lokhe bebangumsindo, lingotitisi. Buyelani endaweni yenu lapho elalikhona ekudabukweni wenu, libe ngabantu, libambane, leke lokwenza amaphathi amaninginingi, libe ngumuntu munye, lihlonipheke, likhangele impilo, lihlanganele ukukhuluma into eyakhayo. Lekele ukube likhuluma ngokuthi lixoliswe, likhuluma ngokuthi labulawa. Sokwadlula kwenzeka, kuphinde kuphenduke, kuye kwenzeke okunye ukuza kuba ngcono kini ngaphandle kokuthi lilungise impilo yalaba abakhona manje. Vukanini madoda, vukanini bomama, yekelani ukukhuluma into engasozilisize. Lingamanciwa nxa liseze, nje yekelani amanciwa, khangelani ukuphila. Lizabona izinto zoneze elikhala ngazo sezizilungisa zodwa. Vukani maNdebele, kungabolala lijoyina abantu lincenga ukucatsha, lisesabela impilo zenu nanamdla. Lokhe lichaye lovalo olatsha unkomo waze wajoyina waba umsila wezanu. Lani lokhe lingumsila lihudulwa phansi, umsila ongathwalekiyo ohudulwa phansi, ungakomplaini.
Angibingelele mudi yeStudio 7, philani nami ngiphile kuzo zonke indawo lapho elikhona. Ngingumathiya ePlumtree esigodini somholi bukamxotshwa. Ngithi mina angikhale nje ngento ethile elitsheleli elitshontshiwe eBalakwe ukuthi iZimbabwe yona ukuba nenhlanhla kuba nzima kiyo, kumbe yangenwa kuba ngabantu abamnyama kakhulu. Angazi lapho ukuthi umuntu ayetshontsha ilitshe lasemathuneni elirepresenta abantu abangu 20,000 abatshonayo, kodwa ayelitshontsha ilitshe elirepresenta abantu abangu 20,000 abatshona bebulawa ngesihluku. Okungawukuthi kusho ukuthi ukuba umuntu omnyama ngibona ngani kuyakhulela ilizwe leliyana. Ngiyaye ngizwa abantu bethi mhlambe umuntu ongafundile nguyo yenza izinto ezinjalo, kodwa ngibona ungani yibo abantu abafundileyo abezinto eziphuma endleleni ezingahambisani lomphakathi. Okungawukuthi inyuzi uma zibalwa kuthiwa eZimbabwe kutshontshwe ilitshe elomngcwabo, kubukeka njengento embi kakhulu efaka lelo lizwe ehlazweni. Livele loni lizwe lakhona liyihlazo lona ngokwalo. Leyani into ngabe iyaphela eZimbabwe, abantu beZimbabwe bezibona ukuthi bami kuphi, ngoba kwamanje kwaloni lizwe leyana lisesimeni esibi. Alikho ilizwe elingelamali yalo esemthethweni, ibhondi nota somali, angeke uyibize ngemali lento le, liphepha elibambe ukuthi kube nje kudlala umacatshelana, ene imali yabahlali kuphela. Abantu abayibo abaphethe iZimbabwe kumbe ama-ministers abaphathi ibhondi lebaphetha, baphatha amarandi, baphatha ama-US dollar. Lokhuyana nje kwaye kwenzelwa wena mvoti ukuthi phatha imali engaphumeli izweni engathengi ngisho ungayebutswana iphetha awudli uyabulawa indlala ungene eSouth Africa uphethe ibond uyabulawa indlala so ngeke usho ukuthi ule mali usitsho ibond ayikho imali yakhe yabizwa ngebond
sanibonani sanibonani ku studio 7 hayi siyabonga siyabonga indabeni isithumela zona Hawu, ujabu uthobela lana eBrown Fisher. Hayi ngibonga kakhulu indaba ezinhle nesithumela zona ku Studio 7. Kodwa akikhona into engxakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo. So engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into. Uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotect kanjani. So nawe ukuthi amatshe amathuna esikhulu uzoyatshontshwa kusho ukuthi obviously uhulumeni akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani babulala abantu kanjani uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe kanti nguye wabulala abantu uma sekufakwa amatshe uyabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela e-right ngiyabona
livuka njani basakazi bakastudio 7 kundawana zonke ze-emelika khona ngapho likhona thina sibona umqando osusihlasele igama lami uPeter ngiseseJoseph angithi mina lapha sithwaliswe zima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kumbeni uhulumenze lo mthetho ozama ukuwufaka uzaphathisa kodwa hhayi ngendlela into sezidura ngakhona sibone uzima into ziyakhuphuka ziyimuva ziyaphambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimi kodwa-ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo sepa konke khona kukhona amafutha okuphekisa kuzabadulela kakhulu siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enxa kungaphathisa izakhamisi ijike kuya phana St Joseph unjani umfundisi wamsantumbani osonthi ZCC ngithi uhlabanga uDavid uvuka njani le mbuli yakho jike kunalo umama mozalami ngithi philani likhokhobe linazelele i-COVID-19 ayihambanga lokho siphakathi kwayo siyacela lonke lizinanzele umanager uThabano kajiyane ose-St Joseph kwabhidi uDudu ngithi philani madoda lizibambe kahle
ngabele njani basakazi njani basakazi wethu abahle lesilethele izindaba hhayi mina igama ngubafo igama ngubafo hhayi into inkulume ngendaba yelitshe zuhlungu lelitshe leli ma bebuya lapha bona bazobuka izithombe zabo bazobhizi ngezithombe lezi ezingalilethi lutho azisilethele lutho lezithombe lezi zawumbuya nehanda ezanzane zabo zale zade bezozilokhulo kodwa ebuye lapha nje kobulawayo bethu uzobuna isikankomo ngapha akusilethele lutho namanga nje badinga amavoti labantu lapa kahle kahle into adibalulekile ngabe uhambe wakhona hale lapha abantu nababulala abaphansi abagcwele emhlabathini babo sidelela nabantu laba sebefuna amavoti ngoba sesebolotini suze yasondela bantu bakithi asekeleni yekelani ukuvota lokhu vele uyabavotela abantu laba balezondo basenzisa izinto ngenkani noma singafuni basenzisa izinto what are the use of what betshontshe into ebaluleke kangaka ilitshe labe litshontshe elifakiwe ungahloniphi lokuthi bevimba abantu besemcimbini walwana ikubona izothi ungadloni and uvinjwa litshona emadebheleleni iyayibuhlula kabi le nto eyenzayo sasa sebe beyabekhamisa bebe belengisa amabhrugu bethu babafuna sibavoteli bafuna ukuthi bevoteli ingabavoteli abantu labo
ngosikhambisela ehlupho elizweni namhlanje ngikhuluma ngodaba lama-security ezimbabwe ama-security asebenzazi nabantu ababelindele masuku lemini abarazinto zokulinda bayafanaza babanjwa ngamasela babotshelwe basengozini enkulu kakhulu njengabaqhashi babo ababenzi abantu baphelele kahle le mali abaziholayo bahola ama-change nje imali yokuthenga impuphu kuphela lelo baqhasha abantu abakhululeyo bayafelwa ngabantwana babashiyele izimoto kodwa babanika itopo ecela usitudio 7 akangene asikhulumele nabamela ama-security babasize ngoba labantu bathole nzima babotshelwe abayezweni kodwa baholi lutho abantu abantu abahlupheke elizweni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Abantu asebethole umsebenzi kuwonalo umnyaka sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.5 million okulinani elikhulu kakhulu kubo bonke omongameli asebeke baphatha intambo zombuso kwelemelika kumalanga alikhulu okuqala umsebenzi. Lokhu kwenzakala lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 olwavala ilizwe okomnyaka phose wonke. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ngumnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia.
Mama nombolo abantu abathole imisebenzi kumaviki la aya improve kakhulu. Siyazi kubana before iCovid iqala iunemployment rate la eAmerica ibiku boma 3.5%. Ngesikhathi soCovid yakhuphuka ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi yakhuphuka iunemployment rate yafika kubo 15%. Sayibona ke njalo siqala ukwehla especially ngama vaccine so kusiba la ma vaccine khona manje iunemployment rate is below 6%, which is a great improvement, but ayikafiki izinga ebiyilona before iCovid. Kodwa konke kuyathembisa ngoba siyabona sekuvuliwe endaweni eziningi because iCovid manje ngama vaccination la indawo amakhampani amaningi asevula, so abantu abaningi sebeqala ukuqashwa futhi. So siya expect ukuthi izoyehla futhi njalo iunemployment rate iziyofika kulo izinga labo 3.5% lapho yayi khona before iCovid. So uBiden wenza umsebenzi omhle kakhulu. Siyabona even lama amabhili afuna ukwaphasa lawa afana le infrastructure bill le A1 trillion ukulungisa ama bridge nemigwaqo leziporo zezitimela lama airport lama into zonke ezinjalo nje into zonke nje lezi zikhazisa imsebenzi ngoba kusho ukuthi abantu abaningi bazothola ukuthi baqatshwe. So yeah, I think into azenzayo uBiden ngempela siya tukisa umnotho welizwe laseAmerica.
Ake sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus. Umumo unjani lapho okhona wena esigabeni se-Virginia?
Lapho engikhona e-Virginia ngibona izinto sezivuleka ngoba ngibonile even i-weekend yona le imange ngaphuma nje ngisenza ama-errands lapha ngaphandle. Bona ukuthi hayi abantu vele lama-mask abasawagqoki noma bengena even ezitolo ama-mask i-mandate isi-raise ukuthi akusela need ukuthi mawu vaccinate ugqoke imask. Into nje engatholisisi kahle ukuthi akwazi ukuthi uvaccinate longa vaccinate nga ngubani. So but the fact ukuthi sekule confidence ekuthina ama vaccine la sebenza ngempela iCDC le NIH yabo Dr. Fauci isi announce ukuthi I know imandate yama mask sebe raise le akusela need ukuthi mawu vaccinate ugqoke imask. So siyabona siyabona sokuqala ukuvuleka even kuma game lapha ama sport i-football le-basketball. Siyabona ukuthi abantu sebeqala ukuvunyela ukuthi baye e-stadium bayobukela imidlalo le. So kusho ukuthi hayi izinto sezibuyela back to normal. Siyabona abantu abaningi sebeqala ukubuyela lasemsebenzini kodwa abaningi abantu I think i-COVID approve ukuthi abaningi abantu akula need ukuthi baye ema-ofisini bangawenza umsebenzi wabo kahle basemakhaya. So abantu abaningi lokhu besebenzela emakhaya sizobona ngokuya kwesikhathi. I think ama company se measure i-productivity kulapho abazodetermina khona ukuthi hayi maybe abanye abantu sumele babuyele bayisebenzele ofisini but okwamanje kungathi izinto zonke zisebenza kahle abantu besebenzele emakhaya and ma usiye izitolo akusagqokwa amamasuku etshengisa ukuthi izinto sezivuleka ngempela.
Singakihlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi segugurawundi esilobela. Lanxa kwantshontshwa ilitshe elalifakwe khonapho elesikhumbuzo sabantu laba. Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke sehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 7 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.